Mina bengathi khonoko osebenzakele yikho vele okumele kungabe kwakuqala ukwenzakala nakudala. Udaba lolu luqondile nxa lubanjwe izinduna ezemdambo. Ngoba phela yibo abaphethe usiko lethu, njalo yibo abanikazi besigaba, labanikazi babantu futhi abesigabeni sona leso, lapho kwaba nokuhlukunyezwa khona. Ngakho mina ngibona ngathi akuqondile sibona izinduna zikhokhele zivula kucithungulwa, ngoba abantu abanezinduna ziyahamba ziyovula ephansi zisebenzisa isitimente ekhona yaboshabhuku kusiya phansi kuzofike ekugcineni ukuthi udaba lolu lubambeke kuhle. Sezibuya zona sezile nto ebambekayo evela kuZulu, okuyiyo indlela eza kuthi uhulumende ubesengenela ezobamba ngendlela eyayiphume ngakho ivela phansi kuyena laba abantu abahlukumezwayo. So yindlela vele okumele ubana ngabe ihamba ngabo from ekuqaliseni ubana izinduna kazithathe zibambe konke okufunwa ngabantu, senze ukubuyisa-ke kuhulumende. Ayisiyo into yepolitics, akuningi izamukele phakathi, akudingi futhi izamu phakathi, akudingi umthwakazi phakathi, akudingi thibusi phakathi. Kudinga izinduna eziyizo abanikazi babantu nomdabu wethu, sezibuyisa-ke kuhulumende onguye-ke osezakhangela ukuthi kona izifiso zabantu zithini ekulungiseni khonokho.
Ye, siyabona njalo kulabanye abathi umongameli Emmerson Mnangagwa akumelanga asondele edabeni lolu, ngoba cabangela ukuthi phela laye ulesandla kugugurawundi la. Ungathini ngakhonokho?
Umongameli Mnangagwa nguye phela umongameli welizwe, nguye inhloko kahulumende yena le abantu abasekukhalaza kuyo phela. So lingathi engasondeli oseza kulungise kwebe sokungubani futhi abo yibota ikuziphica. Yikho nje mina ukuphathwa kuhle kodwa lolo ukuthi induna ziwubambile umsebenzi, ziphumela lokho okufunakalayo phansi bese zilisa kuhulumende umongameli osengena khona ngikhona pha. Yena asiyonga uyaphansi uyadinga ukuthi yena ukhulunyela abantu ukuthi wabi hhayi induna yizo ezingakhonoko. Sengibisa ukuthi hayi abantu bathe nxa abantu bethe ukuthi hayi sifuna uhlawulwa ngeenkomo ezimbili, yikho lokho abantu bathi hayi sifuna imbuzi ezintathu, yikho lokho abantu bathi hayi sifuna amaqhudi, yikho lokho. Kodwa kuvela ngaphi ebantwini? Kusuke ngezinduna, sokubuya kuhulumende. Uhulumende abesethiwa nguye-ke olungisayo njengezifiso zabantu.